So we see card to send up a VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ndimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic, yikubone kule nkululo kokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyazi kahle imfumbo edlalwa koChamisa ukuthi uMnumzane uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona babhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlakela kwaqo kuzagcina kulo dlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-Amerika ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkululeko. Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwe lonke okuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezithiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma primaries aqutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba leNewsday libika ukuba iZanu PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari walelibandla uMnumzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla elePolitbureau. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana ethule impumela etshengisa ukuba isiphathamandla sebandla uMnumzana Tafadzwa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuZanu kulento eziningi okuzitshoyo. Okuwa kwengqungquthela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwepharty, ngoba ungayikhangela izano iba le-first tease zepharty. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi kungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa i-party u-Emerson eyi-first yakhe, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona. Indawo eziningi amafigures angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thizi. Ungazwa ke uthi urenyiwa iparty uhamba usiyadinga oyenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yigedwood usithi urenyiwa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni yikuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abaningi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenyuwa kodwa kuhanje kwarecyclwa i-deadwood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla. Abantu abala abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelweyo singathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yi-one yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu-MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangana khonokho okuyikho abantu bakobulawayo kodwa behlala besilwa ngakho. So ibandla langikhona uyabusuzibuza ukuthi liyathi lini ibandla labantu njani likuhamba liyethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engashiyo yabo. So khonokho uyakutshengisa ibandla langikhona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina laboyiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU-PF efufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguye uZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama-primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic yikubone kulokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani. Inamba yempumela siningi kulabantu abavotileyo. Libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU-PF lube labantu abaningi abaqakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU-PF elithiwa yi-G40. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU-PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member per se kodwa abavumelana leZANU-PF lamapolisi zeZANU-PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni. Bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulze ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU-PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU-PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu LCCC ubonungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo?
Ye amabandla aphikisayo anjengabo TCC lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto yakhe esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani. Akulanto ethiwa yona yi-democracy umbuso wento kantando kaZulu emabandleni akhona kuyingozi enkulu kakhulu. Khonokho kusitshengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululeka ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawo mabandla nxa usukhangelana sesikhangela siqathanisa lezano PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa ngikhuluma ngebandla le-TPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angitsho iningi labantu abasakela i-TPC abakwazi imfumbo edlalwayo. Mina ngiyazi kahle imfumbo edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlaka kokungaxo kuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngo-August 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo-2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala e-Egypt lento eyenzakala eSudan lakuboSyria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi umnumzana uChamisa khona phana uyakwazi ngenhliziyo enhliziyweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho. So bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama-protests ukhetho abalufunayo ukhetho lamalunga edale ephalamende kodwa nxa sofika kolukamongameli abalizangibuza abantu ababazabe sebegcwele ezitridini bechisa ama-building ezitridini i-government ibisithumele amasosha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo umnumzana uChamisa la esengena laphana usengena laphana la esesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadedliwe. So yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho kufoget abantu be-CCC abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angiston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli izindaba e-Studio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kamnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eye-documentary elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukukhuquzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalo msebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi angakwenza umnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini, yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sithathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotonro kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudabe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithengiswa amacala eZimbabwe ngakho-ke uhulumende wakhe uza kuza imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idale elifanayo lezafakwa e-Cowdery Park kobulawayo lasemkoba egweru emtsheke emasingo esakhuva nedankamvura laseglenola nebudiriro eHarare.
should be speedily established.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission vathi vaqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela iCountry Park koBulawayo, imikhoba esegweru, esakuva lasetakamvura, emtare, emavuko eGlenora, eHarare, njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani nendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Mimele sithu seven ni Harare, yimnozolo zindlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika umnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele ngeWhatsApp.
Kuthi Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngisho impilizwe yakala president konke bantwana mfazi kuyatshontsha konke ngamasipela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokhu ngelakho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nokuthi ukuhlala ukholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi izizwe lilunge? Uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga koseqeda igolide elizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulela uzobethi mnyangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatraka ukuthi ekabezula indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatraka abogawulela. Cela lisihloniphe kogawuli. Umnyangagwa alitholi uto ukamba mangulambini uvuke kusasa usethunje inkomo zethu ngoba uyalamba uyahluphe uyashokola. Isi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga ithenisi, usebenze uthenga ibhayisikili, awulazo lezo zinto uyahlupheka la ground la kuthi uzothuma konke vula abantu bezana uphila.
Salibona ni Studio 7. Hayi siyajabula ukuthi kuza imlayezo ni Studio 7 ngilamele Studio 7 seMpumalanga ngoba South Africa. Hey kulomama lodi wasuka ku MDC usekuzana uPF. Lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma iriyabishe njalo? Sorry ukukhuluma leli gama. Yini la ikhuluma? Yini le athi yenze ngumnangako? Yiziphi izikola akhuluma ngazo? La maklinika ezibhedlela akhuluma ngazo? Yiphi imigwaqo akhuluma ngayo? Yena uma wasuka ku-MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwanza sokwenza so. Indaba ekhuluma ngantu angumfazi onjani njani kabi? Vele abafazi banjalo ngasuke endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Akulalutho olwenza i-government, akulalutho olwenza yiphi yena into ayiboni right eZimbabwe? Uzositshela ngomntana kuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe e-America ufunani umntanakhe khonati? Angabo sijwayela kubi lo mama lo. Asifuni ukudlala thina elizweni, anje usadlala yena. Njalo ingakwasuka ku-MDC kathi ezomzozawuthathe ku-MRP khonati akazazi ukuthi ufunani elizweni. Usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatisha kabahoyi but ukubhizitshela abantu i-nonsense yodwa. Abo sijwayela kubi thina.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabeli njalo ukuphila basakazi kanye nabalaleli ngezindawo lapha abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo-ke Gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lowo bekhuluma kuthange lana ethi bheka i-Big Bridge bheka imigwaqo. Kodwa ngithi masilalele inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefolos kwehlukene ozwalinganisa wathi nga useharari ungathi uya kwelinye ilizwe, ma useefolos uya kwelinye njalo. So bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezwa lokuvelayo ukuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endibaphuma kanye khona ezandleni zezanifefu lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko-ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku-ground force bantu bakithi nansi izanupf sokuwudlungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanupf senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanupf akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isisize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyakudlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanup f ngiyabonga
zihlobo zami ze-studio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazo unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantu ngamilingomo labanye abasakazi nje ezimbabwe lapha thembe ujehova kunzima
njani linjani studio 7 abalaleli bonke endaweni ezijenele khulumani lapha sekhezi ematopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadisi kambe bantu bemathebeleleni kambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhizi sisebenzela izaha
salibonani kustudio 7 basakazi labalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi estudio 7 umsakazo wenu osethuleli izindaba mina ngingena lapha kustudio 7 ngiyadinga studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngamalethi 80s kusiya ku-90 endaweni zejotsholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezibomu umanyoni lo ukhangele kwakuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejotsholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala ibizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kwakuthiwa ngumgelandevu abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-0776195288 kumbe bangene kuwhatsapp ku-0775654983 siyabadinga studio 7 okhulumayo wabumangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama yendlovu
nazo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nazo izinto okumele kukhulunywe ngazo yindawo yakithi laphana khumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi ngempela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabajela futhi ngenye into sekukhona omunye othi aku-understand ukuthi khona omunye owanye into osebenza kuthi awumani kodwa akasifaki ngani ngimtshela ngithi leya sisimu isisimu esezweni lethu inzima ka bakhona ngempela abantu bakithi abasebenza laphana abaqashini bakhona abasebenza ngabaqashini kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amangaki bevukela khona bejikisa emnyango ufike utshele ukuthi awufaki isemfoni ufuneka isambono ufike utshethe awufake lokhu nalokhu into nje ezingenamkhodo ngicabanga ababejikela khane ngababona siyemajiji la madoda amabili ade siyemajiji ajikisele isifoni wathiwa isifoni asifakile liseni izulu kunzima baqinise yizi izinto esikhala ngazo lezi okuyinto yakithi kumele abantu babatshele into ngeyabo hhayi ukuthi makuza into kuthiwe nole lokhunjeni i-andabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikisa kumpela abantu bakithi lapho-ke baqinise lokho ngakubona ngisekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungasukusuku lokuqala ukuthi kudala sijika fuke kuthiwe isifoni yasifakile sijikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhondo bayajika nseyo kudala benakinalaphanabantu
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 0800 2024650318. Kwezemelika kulosifazane oleminyaka engamachumi amabili lasithiya kolombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zamachokolethi ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugqobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
IAmerika ayizake ifisele iAfrika kumbe yenzele iAfrika into enhle. Bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza ukwenzela ukuthi iAfrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto, including ama-resources ethu, umnotho wethu, abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise Africa vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma ngedemokrasi, bazokhuluma ngani. I-democracy ku-America itsho ukuthi Africa kufuze continue ihambisa ama raw materials to America, ihambisa yonke into to America. I-democracy itsho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe neland. Yikho nje bafaka ama sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafika eZimbabwe, not because of democracy but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Africa ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe, njalo kuningi yini eleZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi, ngoba umhlabathi wathathwa uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana, unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekheleza, mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo, abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions, so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla leZanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho, kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.